Banana masiba we Mela baba mkhulu babelo bola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela khona ukungeyokhanyakazane kukhahlanyezwa kwabomama ngesikhathi kunanzwa insuku ze-16 days of activism against gender-based violence. Sizule-ke ukuthi kulosobhuku ogamule unkosikazi wakhe wamngcwaba egangeni yedwa. Kwazwakala-ke kule South Africa njalo kuthiwa kulezi zalwane zeZimbabwe ezibulewe ngamadoda azo. EBrithani njalo kuzokuthiwa kulabantu ababulawa khona ngale abadabuka eZimbabwe. Ukuthi ngihlaziye lolu daba lomnumzana Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Chisa, kunjani baba?
Ngiyaphila lapha, kunjani eduru, kunjani eAmerica?
Hayi, Amerika kwahle kakhulu. Siphinde njalo silo mama usakhile lilini uMadube. Madube, kunjani eBotswana?
Ngiyaphila kanjani abalaleli eBotswana, kurayithi kakhulu.
Hawu, ubone ke sikhanise ngawo Madube. Kukhanya ngazani abantu bayabulala namahlana nje abashadileyo, kuhamba njani?
Indaba yokubulalana iyakhulisisa ensukwini zokuvikela kwabomama labantwana ukuhlukumeza ezindlini. Lezi nsuku khanya kuvamile omama labo besenza into abazenzayo. Akukho right ukuthi ubaba acine ebulela umama izizathu zokuthi bayebethe bangazwisani endlini. Kathi nxa bengazwisani, indaba bengadingeyinye indlela yokuxazulula into eyabe basise endlini bani. Ukuthi ubaba uzefika esithiwa sebulela umama wamngcwaba yedwa, umama sezewabonakala ethe besokuthini. Singathi ukuthi obaba abahlukunyezwa, abahlukunyezwa ezindlini. Ukuhlukunyezwa lokhu kukwazini? Labo mama futhi abahlukunyezwa ababulawayo kungabi indaba zalutho. Labo baba futhi abahlukumezwayo befela ngaphakathi bengakhulumi. So okunye ukuhlukunyezwa lokhu ngibona engani kuthiwa kukabili. Abantu singagxili kakhulu kubomama ukuthi sithi hayi omama bahlukunyezwa kakhulu ezindlini. Kumele size sidinge le mbangela yakuzali kuze sikhongele ukuthi umama azagcine ehlukunyezwa, afune ebulawa, acine ekunywa, umbuze ukuthi awuchisiwe, umbudutshule, umbungcwatshiwe. Kuyabe kuvele kubangekuyini. Ukuzwanana nokuzwisisana nokukhuluma avele ngaphakathi uma ule problem. Dinga abanye abantu abazakuxazulela indawo. Ivume, ikhulunywe phandle.
Yes, siyamuzwa lapha-ke Sibanda uMadube uyakhuluma sibili. Wena ubona njani kona?
Izikhathi sesiphila kuzo, izikhathi zanamhlanje zobaDube, izikhathi zokubona-ke abantu sokulento eziningi ezibehlelayo, ikakhulu ama-pressure, indaba zemali, ama-financial problems. Nxa kulama-financial problems lama-environment ukutshintsha umuntu kasekho esigabeni lapha kwakulabogogo, kulabobabakazi, kulabomalume ababengaxoxa uthana laye bakhulumisane laye. Abantu abaningi babulalana kwasebasuka bahlala emazweni ayibo bodwa. Bathi bekhona ngale-ke baxabana ngendaba eziningi-ningi. Ubaba abone ngani esileka ngoba-ke umama nxa esebone abanye abantu abangani bayathola ezinteni sengani olokudela okuthize sokuqala kuphikiswana. Kodwa into ekhona ukuthi-ke umuntu nxa ekhangele kuba lama-sign engathi-ke kuyabonakala ukuthi la asisazwanani lalo engihlala naye kumbe engithandana naye. Isikhathi umuntu engavele ahlakuhlankale ngempama ngelanga lakuqala nxa ungumama kumele uhle ubone ukuthi uyahle uhambe ukuma laphana usithi hhayi uzapora uzapora. Abantu abaningi ikakhulu lapha engilandi Dube lawo Madube babesithi khona khona ngiyabekezela ngoba ubabakazi banjeli ngibekezele kuzaba hayi umuntu uyagcine ebulela umuntu.
Ye, ukubekezela khonokho Madube ayisikho okubulalisa abantu abaningi ngamafutshane ma.
Ukubekezela isikhathi esiningi kuyabulalisa. Ngithanda igama elikhulunywe ngisibandela ukuthi ungavele ubone ekufaka impama kawani kuhle vele ube kwazi ukuthi akasozami. Njalo ungabe ulokhu usithi bekuyinto yalamuhla uzathi kusasa angasaphindi njalo. Sanisani isibindi sokumenza ukuthi akufake impama vele kasani. Sizakuba yinto yansuku zonke. Yikho nje ungavele ubone esenza njalo njalo engakhuzeki kuthiwa hhayi bekizela nxa ungumama hamba gijima gijime ngenyawo zombili sibili angathalakuze emuva ngoba isicimo sangikhona ngizagcine kubulele.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo njalo lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola.
Yes.